Isiphathamandla emahofisini ommeli wakwelemelika upublic affairs officer umnumzana David Magwaya uthi kunengi okuthiwo ngumongameli Mugabe abakhangelele ukuba kulakho ukuphathisa kwezokusebenzelana phakathi kwamazwe omabili kunye nawamanye awomhlaba wonke.
But what we really want to see is that nations
thina sifisa ukubona izizwe umhlaba wonke zisebenzelana njalo zonke izizwe ezifuna ukuthula zihlonitshe lezo ziqondiso ezikhankasela ukulondolozwa kwalokho kuthula ngaphansi komanyano we-United Nations. Amazwe azihloniphe nalezo ziqondiso ezabekelwa ilizwe le-North Korea, amazwe asebenzisane kulokho.
Kodwa uZulu weZimbabwe uyisole kakhulu linkulumo kamongameli Robert Mugabe yokuthuka inkokheli yakwamanye amazwe ethi ngoba yena laye engekho msulwa kwezokwephulwa kwamalungelo oluntu. Elinye lamalunga omkhandlo i-MDC National Executive Council owebandla le-MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube unkosikazi Evelyn Tachiwana engumphathi wesikhwama ebandleni linye esigabeni seHarare uProvincial Treasurer uthi makachiyane lokubamba xambili umongameli Mugabe.
Khonapha abantu bayatshaya nxa sesiya kuma-elections umgabe ubuyathatha abantwana ebahambise emakhempini ebatraina ebayenza abathi yimalisha yabo ama-youth akhe bebesebesuka khonapha abantwana labo sebehamba betshaya abantu betshela abantu amanga njengakathesi sesikhangelane lama-elections siyabona ukuthi inwezi siqalisile futhi yena umgabe vele kalakuthula and ukuthula vele kakwayo.
UThatchiwana uthi umongameli Mugabe makangabi nguye okhuluma ngezokuthula okungekho elizweni aselibuse okweminyaka phose amashumi amane.
Kukhanya ngani izinama-elections yena kafuna ukuthi abantu nxa sisiya kuma-elections sichuze umuntu esimfunayo sibe free, kodwa yena uyabe efuna ukuthi abantu bonke bebe besithi zanupief and ebe etshela abantwana laba ababehamba labantu bonke laba ake babehamba emalokishini kumbe emizini ukuthi vele lina lingavothele enye iphathi asoze lihlale khonapha kuhle kumbe ukudla sibili nxa enika abantu kanika abantu abama-political parties amanye uyaze enika abantu abalamakhadi ezanupief. Kakathesi abantu sebe-rejista ukuvota abantu bayabatshela ukuthi i-biometric le esiyenzayo vele siyalibona kathesi nxa selivota lingavotheli elinye iparti vele sizalibona. So konke lokhu kutshengisa ukuthi ayisokuthula.
Abasakhulayo labo bayihlole kakhulu inkulumo kaMugabe lanxa bevumelana labe kutsho kwezokuthula lo manyalo umhlaba wonke okwenzakala elizweni leZimbabwe. Omunye wabo nguThathenda Moyo.
Ngakhangela lapha elizweni ukuthi lo wangikhona asikuboni ngoba abantu nxa bamchothozela upresident abantu bangikhona siyabona ukuthi bayanyamalala abanye bayatshaywa njalo ukuthi abantu baveze izifiso zabo ngokuthula ngala lapha elizweni asikuboni. Kodwa yena upresident usimbona engani umuntu othanda ukuthula nxa engekho lapha elizweni lakhe.
Umoyo usole ukwenza kukaMugabe esithi uye kulo mhlangano ezenza umlamlankunzi welizwe le-North Korea.
Ukhanya ngani usezikhohlile indaba ezikhona lapha elizweni akazange azikhulume. So mbona ngani ukuthi khonapho umpresident Mugabe ungani ulahlekile khonapho.
Abanye abakhulumisane lalo msakazo bathi abamangaliswa yikwenza kukamongameli Robert Mugabe osengohlezi esebenzisa ithuba leli emhlanganweni we-United Nations ukuthuka inkokheli yabakwamanye amazwe kulokwethula amazwi akha isizwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Gama.